lamukela kuhlelo vuselela umo ya ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Uziphatheleni mfundisi?
Siyahlana njalo izihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje lapho esikhumbuzana khona ngelizwi lenkosi ukuthi litshona empilweni zethu. Ngibonge labo abalaleleyo nalabo abahlala belalela ukuthi leli lizwi mhlawumbe lingabasiza libancede empilweni zabo belungiselela ukwedlula kulo mhlaba besiya kwelizayo. Namhlanje ilizwi lethu liyalithola encwadini kaDaniel isahluko 3 ivesi lika-27 lo-28 lapho lesihloko sendaba esithi isithando somlilo of time verse 27. Izikhulu nababusi nezinduna nabomkhandlu wenkosi babuthana babona lawo madoda ukuthi umlilo wabanga namandla emizimbeni yawo kungahangukanga lunwele olulodwa emakhanda awo, engaguqukanga amayembe awo, lingasondelanga kuwona iphunga lomlilo. 28. Nebukadnesari wakhuluma wathi makabongwe uNkulunkulu waoShadreki noMeshaki no-Abhednego othumile ingelosi yakhe wakhulula izinceku zakhe ebezinethemba zazaguqula izwi lenkosi zanikela imizimba yazo kuba zingakhonzi zingakhuleki kuNkulunkulu noyedwa uNkulunkulu wabo kuphela. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, leli livi nxa sililandela kahle sibona ukubana kulamadoda lamathathu uAbhednego noShadreki noMeshaki abafakwa esithandweni kumbe ezibo elalivutha umlilo owawuphindwe kasikhombisa ngobana babalile ukukhonza isithombe senkosi uNebukadneza. Into engifuna siyinanzelele lapha yikuthi nxa sisahamba emhlabeni impilo yethu ihlangana izinto eziningi lobunzima obuthiyene obunye obukhulu kakhulu. Nanku umlilo lo kuthiwa uphindwe kasikhombisa, umlilo vele uyazitshisela nje. Pho nxa usephindwe kasikhombisa yikuthi umuntu ashe abe umlotha ngesikhatshana nje. UNkulunkulu ke uyakwazi ukuthi abantu bakhe bayangena ebunzimeni obunjalo, abantu bayangena emililweni eminingi bakhale ngalokhu lalokhu, abanye ke abanjona eBukadnezar baqhakeze bashaya makhwelo bakholise ukudubeka kwabantu baze babize labanye babo, babize icabinet, babize ingabe yini umkhandlu lowo kumbe icouncil, batshelane ukuthi ake likhangele naku ngabantu lokhu kuzavuqwa khona zake sibone inkonkoni yajama. Namba-ke kodwa amadoda lesephoselwe khona besithandweni somlilo, into emangalisayo yikuthi kuthiwa bangena bebathathu kodwa kwabonakala wayesine phakathi kwabo. Engithanda ukukutsho kini izihlobo ezithandekileyo yikuthi lanxa lihamba lingena zimeni obumalisayo alihambi lilodwa. Nangu uNebukadneza wazi wavuma ukubana lo omunye wesine ukhanya indodana kaNkulunkulu. Lawe ebunzimeni ongena phakathi kwabo uNkulunkulu lawe kakuthi uwedwa. Sekitsho lo bunzima becorona le ekhulunywa kusakwamalanga uNkulunkulu khona ulaba bonke abamethembayo ngobana uyakwazi ukubana baludinga usizo lwakhe. La madoda uthiwa baphuma bemsulwa benganuki ngitshona intutho. Lawo uzangena ebunzimeni uyephuma ungonakalanga. Kodwa kufuneka yiloko ukhulunywa nguNebukadneza ku-28 ukuthi uNkulunkulu kaShadreki loMeshaki lo-Abhednego kulaba abamethembayo uhlala labo kwaze kwaguquka le nkosi uqobo lwayo. Sengathi lathi lalaba abasikhokhelayo iinkosi zasemhlabeni zananzelela ukubana kuyo yonke imizamo eziyenzayo amakholwa athembe ilizwi lenkosi ukubana lizabaqhuba libakhuphe ebunzimeni. Kawuhambi wedwa, izilingo ziyabakhona. Okorona le mkhuhlane eminingi engelaphekiyo iyabakhona, kodwa bathemba uNkulunkulu ekugcineni baza kunqoba. Nkulunkulu abe lathi asophule kulo mlilo esiphakathi kwawo. Asikhulekeni babathixo engcweleni ababantu bakho banikele esandleni sakhe baphule emlilweni wenkathazo zonke abalazo ngoba nanguNkulunkulu wethembezileyo kuzobona phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.